Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Alibuka njani izulukanda baula mgela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlaka 15 kumabasa 2020 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje sokulomunye osetholakele legcikwane le coronavirus eHarare osokwenza babe lithumi lasithoba minwe mbili elizweni i18 abalegcikwane le coronavirus uZulu ukhuthazwa ukuthi abike izehlakalo zodlakela lwamapholisa lamasotsha ngesikhathi sokuvalwa kwelizwe kulandela isinqumo somthethwandaba
njengoba nje abantu bezisebenza 95% yabantu abasebenza eZimbabwe bayasebenza bayenza imisebenzi yezandla sifuke idala ukuthi liphushe uhulumende ukuthi gapha abantu izimali gapha abantu ukudla impupu amanzi njengoba sikubonayo kwamanye amazwe
isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe inflation sesiqanise sayafika ku 676%.
Inflation ithu ukuthi uyabe ule ulama goods amalutshwana so ama price ayakhwela.
Wayengumongameli welemelika umnumzana Barack Obama usebike ukuba uyamsekela wayengumsekeli wakhe umnumzana Joe Biden ukuthi abe ngumongameli welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha kulumsakazo. Kulomuntu otholakale elegcikwane le coronavirus eHarare ongaqanjwanga iminyaka yokuzalwa kumbe ubulili bakhe. Kumbiko wethulwe lugatsha lwezempila kahle izolo ntambama kulabantu abangamachumi ayisithupha lantathu abahlolwe igcikwane leli izolo eHarare lakobulawayo. Sokulabantu abalichumi lasitshiyagalombili abalegcikwane leli elizweni. Kulandela isinqumo semthothandaba izolo esokuthi amapholisa engachayi kumbe ukuhlukuluza abantu ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Abakhweze lolu daba edale bakhuthaza umphakathi ukuthi abike abephula lesi sinqumo ukwenzela ukuthi sihlonitshwe. Omunye walaba abakhweze lolu daba umnumzana Mfundo Mlilo olwela ilungelo loluntu uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunenge okuphathelane lalolu daba.
Besisemthethandaba sisedale le High Court lapho akadisile ngathi besilamacala ngoba singathi ama case amathathu esiwabise phambi kwe High Court. Udaba lokuqala belukhangelane lokuthi amapholisa bayahlukumeza abantu, bayachaya abantu, bayachisa ngathi izinto ezithengiswa ngabantu ngesikhathi se-lockdown, ngathi isikhathi se-COVID. So siyathaba kakhulu ukuthi idala elikhulu le-High Court selikufake kwaba emqoka ukuthi amapholisa gabalawa amandla ukuthi loba umuntu nje engelasizathu sokuphuma, kakumelanga bamchaye, kumele bamthathe bamhambise ejele kumbe abhadaliswe ifine yokuthi uphumeleni engelasizathu. Njalo siyakhuthaza abantu kakhulu ukuthi hayi, kahlale nini endlini, siyakwazi ukuthi kunzima, kahlale endlini ngoba lo mkhuhlane uyabulala abantu. Udaba lethu lwesibili beludaba lokuthi labo abasebenzayo amanesi lamadokotela kulezi zinto eziningi okumele uhulumende azifake izinjama maski lokunye okunenginingi. Ikhothi ikhulumile ukuthi uhulumende kumele athathe ngathi imizamo yonke yokuthi abantu laba baphiwe lezo zinto ukuze nxa besebenza bangabanjwa yimkhuhlane. Udaba lwethu lesithathu belukhangelane lokuthi njengoba nje abantu bezisebenza 95% yabantu abasebenza eZimbabwe bayasebenza bayenza imisebenzi yezandla, sifuke idala ukuthi liphushe uhulumende ukuthi gapha abantu izimali, gapha abantu ukudla impupu amanzi njengoba sikubonayo kwamanye amazwe. Uzathola ukuthi amazwe anjengabo America, South Africa lamanye amazwe amaningi-ningi abantu bayaphiwa izimali, bayaphiwa ukudla. E-Uganda sibonile abantu bephiwa ukudla, gapha abantu imali, gapha abantu ukudla, gapha abantu amanzi, kwenzela ukuthi abantu bakwanise nje ukuthi bahlale endlini balandele i-lockdown efakwe nguhulumende.
EleZimbabwe libona ingani imali ingalithatha ngapi yokuthi ifeze konke lokho?
Uhulumende ulayo imali yokupha abantu, i-Department of Social Welfare ilayo information yonke leyo ukuthi abantu abangakwanisiyo ukuziphilisa bangaki njalo bangapi. U Professor Mthuli Ncube u Minister we Finance uphendulile ingathi esingathi i responding affidavit kugwalo akade siluhambise court wathi imali balayo kodwa basayi ingathi basafaka ngathi ngama $200. So thina esikudingayo ukuthi kube lo mthetho ofosa uhulumende ukuthi athi ukuthi abantu bazaphiwa imali ngoba nxa kungela mthetho yikho lapho sibona khona ukugcina abantu sebephiwa ngeze politics ukuthi wena ungwezani kumbe ungwe MDC uyaphiwa njalo kawuphiko wonke umuntu angabe segwanda angabe sebhinga angabe ngapi abekwazi ukuthi yena kumele aphiwe okunganani.
Amapolisa lamasocha engekela ukulalela isinqumo somthethwandaba ke
sekelo sombuso silezinqumo bengathi silama rights okumele wonke umuntu nje angahlukunyezwa ngamapolisa angahlukunyezwa ngamasocha kodwa abantu abaningi abakwazi lokho. So nxa sesihambe e-court saphiwa isinqumo sokuthi amapolisa lawa sekwazi ngoba i-case le lawo babe lama lawyer abo kulalo kuthiwa i-personal liability ukuthi yena lo mpolisa okuchayileyo yena msocha lo okuhlukumezileyo personally nguye simbophisayo. So kuqakathekile ukuthi abantu bazwisisise ukuthi nxa amapolisa angakuhlukumeza nxa amasotsha angakuhlukumeza kumele ubike zikhona inhlanganiso ezinjeyabo zimabhe lawyers for human rights lezinye inhlanganiso eziningi-ningi nje ezikhona. So kumele bazwisisise la amapolisa la amasotsha ukuthi kunzima ukuthi umuntu angachaya umuntu asozisithule. Siyakhuthaza njalo amapolisa, siyababhalela amagwalo, sibakhuthaza ukuthi ngabayenze umsebenzi wabo kodwa ngakukho emthetheni ukuthi umuntu achaywe ngokuthi uphumile endlini.
Lo ngumnumzana Mfundo Mlilo omunye wabakhweze emthethwandaba isikhalazo sokuthi kunanzwe amalungelo oluntu ngesikhathi ilizwe livaliwe ngendlela yokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Ubexoxa icingweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency luthi isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe kumbe i-inflation ngesiNgisi sikhwele saya ku-676.39% ngenyanga ephelileyo sisuka ku-540.16% ngonhlolanja. Lokhu kutsho ukuthi idola leZimbabwe lilahlekelwe ngamandla amaningi kakhulu phakathi kwenyanga eyodwa nxa liqathaniswa lemali yakwamanyamazwe. Lokhu kutsho njalo ukuthi intengo yempahla iqonge ngesilinganiso esikhulu. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshera yena othi ngomumo okhona imali yeZimbabwe izaqhubeka igugudeka amandla.
Ukukhwela kweinflation lokho kutshengisa sobala ukuthi iZimbabwe dollar seligugudeka ngendlela esabisayo kumbe seliswela amandla ngendlela esabisayo ngoba iinflation ithu ukuthi uyabe ule ulama goods amalutshwana so ama price ayakhwela. Yo i-meaning yeinflation ukuthi i-demand iyabe i-high so sitho ukuthi into zangkhona ezokuthengisa ziyazini lutshwana yikho i-price ikhwela. So ukukhwela lokhu kwe-inflation uhambelana lokugugudeka kwemali yethu yalapha eZimbabwe, iZimbabwe dollar, lapho esibona ukuthi nxa siqhathanisa ama-rates especially our parallel markets lapho abantu abathenga imali khona especially ama-businesses i-dollar belilahla amandla ngendlela esabisayo.
Njengoba ilizwe livaliwe okwamanje emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus, ubona isilinganiso se-inflation sisiba njani kuyiwa phambili?
Ukuvalwa kwelizwe ngenxa ye-coronavirus kuzenza ukuthi inflation ikhwele njalo ngoba sibone ama-price ekhwela ngokuphela kwenyanga ephelileyo. So ngibona njengani kuzenza njalo ukuthi kube lama-statistics azasitshengisa ukuthi inflation izakhwela njalo nxa esephuma ngenyanga ezayo ngoba ukuvalwa kwelizwe kwaba ngokuthi abantu bengenzi i-business kwaba ngokuthi
ukuthi ama price akwele abantu bekhijimela ukuthi bathengise izinto zabo i lockdown ingakaqali. So mbona njengani yikho ukuzenza ukuthi inflation ikwele.
Nxa ingaqhubeka iqonga iinflation kuyabe kuza kutshoni lokho kuzulu weZimbabwe ovelethwe lenzima.
Abantu bazaqhubeka basebunzimeni okwesikhatshana ngoba indaba le inflation kumele ilungiswe ngabakhokheli bomthulincube loba bomnangagwa kumele bayilungise ngokuba lama economic policies akhuthaza ibusiness, ama economic policies apro poor, ama economic policies are user friendly. Ngokubona kwami akula ama policies lawo khathesi nxa sikhuluma abanye sithi dog eat dog affair kona ngale business umuntu oyakhweza intengo ekwazi ukuthi intengo yempupu kumbe intengo yethukela ekwazi ukuthi uzayifuna leyo thukela. So ngibona njengani sokumele uhlalwe phansi abantu bonke bahlale phansi babona ukuthi bengenza njani ukuthi bathayisana amakhanda ukuthi into le ye inflation ilungiswe. Kodwa ebantwini uthi ukuthi sizaqhubeka sisebunzimeni.
Umnumzana Masimba Kutsera yingcwethi ecubungula ezenotho ubekhuluma ecingweni lontungamili Nkomo weStudio 7 eseHarare. Esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abazaqamba amanga bethi sokwengezelelwe amalanga okuvalwa kwelizwe kumbe amanye amanga aphathelane lalokhu bazajeziswa kalukhuni. Umnangagwa uthi ulaye amapholisa ukuthi acubungule udaba olusabalale ebulenjini oluthi sokwengezelelwe amanye amalanga okuvalwa kwelizwe. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi kulezibotshwa ezingamachumi amahlanu lantathu 53 ezitholakale zilegciwane le-coronavirus kwele South Africa. Leli phephandaba lithi kuneziphathamandla zamajele alelo lizwe ezingamachumi amabili lantathu i-23 lazo ezitholakale zilegciwane le-coronavirus. Okwamanje ke asilaleleni amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp.
Salubonani basakazi abahle beStudio 7 okhulumayo ngohloniphane wakomoya sendaweni yaseNkebhe ngokuzalwa. Kodwa kwamanje ngilapha eJohannesburg eSantini. Hey, into nje kuphela esihlukumezayo indaba yale corona nje ebonakala izama ukuthi iyande ngamandla esidala ukuthi siphile ngokungakhululekile njalo kusenza ukuthi siphile seyivalelekile okuyinto ehlukumeza kakhulu ngoba ukuhlala one endawo kungasonto elula kanjalo nje. So ayish into yakho niya affecta kakhulu impela. Ungadlala konke amakhathi labo draft nakho konke kodwa kusalayo kuyahlukumeza umoya nomphefumulo mani ukuhlala uvalelekile unganyakazi. Ngiyabonga laphana, ngiyabulisa kibo bonke.
Sanibonani Studio 7, igama lami nguSibusiso Machazi. Sacela nami uphosele yami audio zihlobo zam. Yebo, emalangeni ngengathumela i-audio iyadlala umsakazweni kodwa-ke ngokudlalwa kwayo kungijabulisile. Bengicabanga ukuthi ngizayithola impendulo. So kusekuze kumanje angakatholi impendulo nendaba engengayiphatha ephathelane lo daba lokuthi ubaba uMoyo uJonathan, ubaba uMoses Mzila Ndlovu, ubaba uHishman Ncube, ubaba uMoyo Mqondisi, ubaba uPaul Swela Ninenkulumo engiqonda nisekibo. Angithola ngempendulo mhlawumbe kibo noma kini ku studio 7 ababuyanga bazocela inamba zami kini asazi. Kodwa ke sinokukhathazeka thina siyisizwe semandebeleni. Kumanje kungathi into yangkhona isizwe sibuhlungu kakhulu kakhulu kakhulu. Angazi ukuthi ubuhlungu lobu esibuzwayo sebuyikubhubha komhlaba o sebuyikubhubha kwesizwe samandebele asazi. Sithela amakhehla thina singabantu basemathebheleleni siyinzalo yakwamthwakazi siyawacela siyawanxusa ukuthi lamakhehla ake ekele ukuba ignorance kungabi khona umuntu ozitshela ukuthi ubani angeke ngizwe naye zwelani isizwe senu nothi ukuthi lina lithi hayi ubani angeke ngizwe ngaye ubani umdala ubani ngifunda ukudlula yena asinandaba nakho lokho thina sifuna nje izinto ziqonde kithi ziqonde sizukulwaneni ngoba manje sibuthwahathwaha sihluphekile siyahlukumezeka yize izinto ezifana nalezo please sacela amakhehla nike hlale phansi nihlale phansi kuyaxoxwa ngamafoni niyavula ama WhatsApp group uma lingakwazi ukusondelelana ngesikhathi then likhulume lokho elikukhulumayo kodwa thina esikucelayo ukuthi madoda sicela lihlangane lenze into eyodwa lezokwazi ukuphumelelisa isizwe sikamthwakazi siye phambili into engicelayo ngithe futhi uma kuyikuthi makhehla niyayithola inamba yami ngicela oyedwa nje wena ake angifonele mhlawumbe umoya wami wajabula naloba mhlawumbe ngingafa ngingafa mhlawumbe ngiyitholile impendulo komunye wena ngiyabonga studio 7
hey salubonani balaleli be studio 7 ngibingelele kanye nabasakazi be studio 7 ngidayi mina igama nguPrince wakwaNcube ngiyabonga umsebenzi wenu elisenzela wona lisisakazela kundawana zonke sikwazi ukulithola kumagagasi wonke lisifinyelela ukuthi silibambe khona mina ikakhulu ngiyengiqondise kulendaba yasekorona esikhona kulezi nsuku ngiyabonga umsebenzi wegovernment impela ukuthi ekhipha amaphoyisa ekhipha amasosha ewafake kuzo zonke indawo ukuthi egcine ukuphepha egcine lokuthi abantu behlale ezindlini kodwa ngibe sengibuya futhi ngikhale ngokuthi nga laba abantu bakukhithwa kanjalo kukhithwe nalaba abantu bahamba betesta phela abantu kumbe bona bephiwe leyo mithi yokuthi kuhambe betesta abantu i-corona leyo ngoba akusizi ukuthintela abantu ukuthi behlale ezindlini kodwa kungala kutestwa ukutestiwa kutestwa khona abantu njalo akusizi ukuthi khathesi umakhelwana ubulawa yindlala maye khala sesidayi woza ngapho lo mgano wempupho uzothathela abantwana maye sesithi uyabuya usechaywa kumbe usebotshwa kungala solution yeni government ezalayo so bengicabanga ukuthi mina lawo masotha kumbe lawo mapoyisa kawanikwe leyo mishina kumbe imithi kumbe imishina yokutesta ethi hambe ibhoda lapho ethusela abantu ephethe le mithi yokuthi wozanini ngapha silicheke leyo corona ukuthi alilayo yini endaweni ezinjengemamowulu mhlawumbe benza amatende wonke umuntu ongena emowulu ungenwa ngokuchekwa ma kumbe kusemashopini amakhulu lawa kwenziwa itende ngaphandle umuntu ongena eshopu ungenwa ngokuchekwa ngibone ngani yisolushini engcono kulale isolushini yokuchaya abantu abantu belambile angeke uhlale endlini kudela
saliwenani saliwenani gama lami uSibasina ulawa yemakwekwe endlala old makwekwe hayi mina kusehlizini yami zahlala kekhuma into eyi-1 ithi i-COVID le isithwali isenzele okunye shuwa isenzele okunye indlala ezilapha ezindlini shuwa zisamanga uqonde iqiniso lihle azikwazi ukuthi yathi kuseyaphela iviki laliyenzayo sizabe singaphi iqiniso lihle yebo yebo umkhuhlane ohlileyo sibili nohulumende wathi hayi bantu valela lalezindlini kodwa hayi ngaba wayezama amacebo phela ukuthi asizamele siqala asinike ukuthi siza kudlala shuwa ezindlini lapha kuzashuwa ngendlala yili qiniso likhona into esenhliziyweni yami yalenzisa ubuhlungu ngoba nje ade siyavuya ekuseni wakwase vele uza kudlala liyatshona ilanga abantu bayakudlani akula bubelo yebo yomkhuhlane sowukhanyile sile kwamanye amazwe uyabulala okuzwayo lakithi siyenza ukuthi sokuthi abangu-14 asebebanjiwe indlala abantu sho uhulumende wethu azange asicabange kubuhlungu lokhu indlala ebantwini la ngoba nxa ungasaphumi ukuthi uye phalaphala phandle uzakudlani abantu besiphila ngokuthi uphume uye kwenza lokhu uthole la ulisenti uphenduke uzothenga ukudla nabantwana wenze kathesi kuvalelwe endlini ukubonakala uphandle vele ngumsini kuthi azabulawa ezindlala qiniso lonke
Salibonani balaleli be studio 7 okhulumayo nguPaul Mfaka Masuku phansi etshelo tshelambe yakho na komsigana ke yeah hayi bakithi akukho kutheni kulamalanga sesivuka sithone ngazo indaba ze COVID-19 iCoronavirus phela nkosi yami ngithanda ukugcizelela kakhulukazi abazali emakhaya ukuthi hayi kuyiqiniso yena lo mkhuhlane uyabulala awudlali. Coronavirus is here to kill and finish us uma singaziphathanga kahle bakithi. Asilandeleni imiyalo kahulumeni, sihlaleni emakhaya ukuze siphephe, ngoba uzaphuma phandle uhlangane nomuntu onayo bese ubuyele ekhaya uyithelela bonke labantu ohlala nabo. Uma uyithelela labo abantu ohlala nabo, naye mayephuma uyothelela omunye. I-corona iyabulala bakithi, and ubunzima balowo ukuthi i-corona yona ayifani neminye imikhuhlane, ngathi ayifani nengculaza, ngoba ilokunganini i-corona ithelelana ngokuhlangana. Ngokuhlangana nje awusabona yebo amkhaya, hayi mngani wami, nibambane ngezandla or nibambane esiboraneni yakotshoza. Ithelelana kanjalo i-corona bakithi. I-corona is here to kill. Sihlaleni emakhaya, sithobeleni imiyalo kahulumeni, sihlaleni sigezile izandla, siphephe bakithi, sizoba right. Ehe, hayi ngakukho okutheni okhulumayo uMasuku, uPaul Masuku etsholotsho le komsigana lapho engizalwa khona. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi abahle.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Esikhangele esivela ngapha kwele Melika. Owayengumongameli wele Melika umnumzana Barack Obama usephe usekelo lwakhe kwayengumsekeli wakhe umnumzana Joe Biden ukuthi abe ngumongameli welizwe kukhetho oluzenziwayo ekupheleni komnyaka. U-Obama uthi uBiden nguye yedwa umuntu ongakhokhela ilizwe leMelika ngalesi sikhathi sendubo ezijiyeneyo. Kunjalo nje bakhona abathi umongameli Donald Trump uphathe udubo lokuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus ngobuciko okungenzela ukuthi okungabangela ukuthi akhethwe kukhetho olulandelayo. Lokhu kuvele kucwaningo olusanda kwenziwa olukhwezwe amanombolo kamongameli Trump amfanga njengomuntu okhokhela ilizwe ngobuqotho. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo, saqala ukumbuza ukuthi ubona njani uObama ngakwenzileyo okusekela uBiden.
Ukusekelwa kuka Joe Biden ngomongameli Obama into ebesivele siyilindile ngoba siyazi bake basebenzisana kakhulu ngesikhathi uObama engumongameli lapho umnumzana Biden ube nguvice president president wakhe. I think abaningi besikwazi vele ukuthi uObama uzosekela yena, kodwa uye wa explain uObama ukuthi no, yena ubengafuni ukuthi aphazamise ama primary ngoba inhloso yakhe ukuthi a unite ama democrats ukwenzela ukuthi bakwazi ukunqoba uTrump. So ubengafuni ukuthi a choose omunye over abanye until such time njengoba sesibona bonke abanye labade bencintisana lo mnumzana uBiden sebe drop off, and then seku clear ukuthi manje uBiden sokumela unite ama democrats wonke, and so I think seku appropriate ke manje ukuthi umongameli Obama layo sengangena asho ukuthi hayi nami ngiyagcizelela ukusekeleni uBiden. So I think into vele ama democrats ade beyilindile, it's just nje ukuthi uObama ubengafuna ukubonakala njengomuntu osayidelana lomunye phambi kwabanye, ubefuna ukuthi ama primary la adlule, njengoba sekucaca manje ukuthi umnumzana uBiden nguye ozochallenge uTrump, kusho ukuthi sekubalekile ukuthi laye sengaphuma manje asho ukuthi hayi sisonke mfowethu.
Abanye bathi indlela umongameli Donald Trump aphathe ngayo udaba lwecoronavirus
lumuphe isindo esikhulu kakhulu sokuthi ngesikhathi sokuvota abanye bengamvotela ngenxa yokuthi usebenze gadalala. Ukubona njani lokho?
Well, mina ngaseqinisweni angivumelani labo abantu abathi uTrump usebenze gadalala ngale pandemic. To the contrary, mina ngibona uTrump ehlulekile ukukhokhela ngesikhathi lesi lapho okufa khona abantu, ngoba from the beginning uTrump bephika ukuthi igciwane leli liyingozi elifananisa nje le-flu njalo esithi vele kungaqala ukutshisa isama ingaqala ukungena ubusika mabungena, hhayi leli gciwane vele lizoba into emandulo. Kodwa ubonakala ukuthi hayi cha, vele akwenzakalanga kanjalo. Khona manje sekushone abantu about 23,000 la e-America, abantu abayi-infected sebeyi-over half a million. And angiboni mina ukuthi abantu bangabona ungathi uTrump usebenzile la. Unfortunately, mina ngibona i-opposite. Ngibona ukwehluleka komuntu engumongameli with wonke ama-resources alawo and yonke into alayo, but uhlulekile ukuthi akhokhele. Akafani singamcompare even lo governor weNew York uCuomo kuyabonakala, kuyacaca ukuthi hayi indoda emadodeni ma kusiya ekukhokheleni, ngoba nguye okhokheleyo everyday uyabriefa isteti sakhe. In fact, ubriefa ilizwe lonke ngoba i-CNN iyambroadcaster every day. So, mina ngibona nje ukwehluleka kuTrump and angibona abantu bengamvotela ngoba impilo zabantu ziqakathekile.
Hello-ke, ngumnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia. Tinet ethi Matswele isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Sokulomunye osetholakale legcikwane le-coronavirus eHarare osokwenze baba lithumi lasithoba minombili elizweni 18. uZulu ukhuthazwa ukuthi abike izehlakalo zodlakela lwamapholisa lamasotsha ngesikhathi sokuvalwa kwelizwe. Isilinganiso sokugugudeka komnotho elizwe i-inflation sesiqanse sayafika ku-676%. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.